Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosine mhla ziku 17 Mbimbitho 2022 ngo Chris Dande. Indabeni zethu lamhlanje, umthethwa ndaba wokule South Africa ulahlele kachana isicelo sababhela kwamanye amazwe abahlala kulelo lizwe abafuna kumiswe umkhankaso weqembu elizibiza ngokuthi Operation Dudula.
Bona sengathi izinqumo esisemthethweni esihambisana nesisekela mthetho selizwe esivumela abantu ukuthi babhiyoze babonakalise makukhona abangakujabuleliyo.
Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi ithi imuli elabantu abayisithupha isidinga imali ephakathi kwamadola emelika angamakhulu amahlanu US$500 kusiya kwayinkulungwane eyodwa US$1,000 ukuze yenelise ukuhlawulela indleko zayo ezenyanga inye.
Ngayimphilisi umuntu imali engaphansi kwe-$500 sibala nje abantu abanabantwana abafunda e-primary abafunda ku-public school sikahulumende.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umthethwandaba wakwele South Africa ulahlele kachana izolo ntambama isicelo sababhela kwamanye amazwe abahlala kulelo lizwe abafuna kumiswe umkhankaso weqembu elizibiza ngokuthi Operation Dudula ngoba besithi ungabangela udlakela lokukhethana ngobuzwe. Amaphephandaba akwele South Africa athi umahluli umnumzana Jabu Dlamini uthi ngasoze enqabele yonke imicimbi ye-Operation Dudula ngoba kungazakali ukuthi bazabhikisha nini njalo ngaphi. Amalunga e-Operation Dudula abiwa efuna abanye abokuza bavale izitolo zabo emalokishini esigabeni se-Gauteng njalo izizalwane zakwele South Africa kube yizo ezihamba phambili ekuqhubeni amabhizimusi kanye lekutholeni imisebenzi. Uhulumende walelo lizwe usexwayise izizalwane zakwele South Africa ukuthi ziyekele amapholisa aqhube umsebenzi wawo kungabi ngumlando wazo ukufuna ukujezisa abangela maphepha ukuhlala kumbe ukusebenza kulelo lizwe ngokusemthethweni. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Vusumuzi Sibanda, ingcwethi ecubungula ezemithetho njalo engumqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Africa Diaspora Forum.
Isinqumo esithole inkantolo ephakeme eyase-Gauteng sibona sengathi izinqumo esisemthethweni esihambisana nesisekela mthetho selizwe esivumela abantu ukuthi babhiyoze babonakalise makukhona abangakujabuleliyo. Ngakho isicelo esibekwe ngabokuza esokuthi kuvinjwe imicimbi yokubhiyoza leso isicelo esibanzi kakhulu esihamba siphazamise kumbe siphikisane namalungelo oluntu. Bekufanele ukuthi uma besenza lesicelo lesi basibeke bacace ukuthi yini kahlehle abayivimbayo eyenzakele naziphi izenzo abazinqabayo ukuthi zenziwe. Bekufanele basho ukuthi abaphikisana nakho yikuphi, hayi ukuthi nje bafake isinqumo nje esinqaba konke ukubhiyoza. Lokhu yikho okuyinkinga njalo okuphikisana nesekela mthetho selizwe. Kungakho sithi indlela bebefake ngayo isicelo sabo yiyona ehambe yabaphoxa.
Njengenhlanganiso lithini ngalokhu okwenzakalayo ngenhlanganiso ye-Operation Dudula? Kungabe kulilungelo labo yini kumbe bedlulisa amalawulo? Uhulumende lamabandla ezombusazwe ehlukeneyo baluphethe kuhle yini lolu daba?
Ukubhiyoza kumbe ukuzibonakalisa kwabantu bedudula asiphikisani nako. Esiphikisana nakho yikuthi basuke bahambe bayehlukumeza abantu bokuza bababuze izincwadi zokuthi baphuma kephi kumbe bavale indawo zobo zokusebenzela, ngoba lapho amalungelo abo awukubhiyoza asuke esephambana namalungelo awabantu okuphepha nokuvikeleka kumbe nawokuthi baziphilele impilo yabengasese engaphazanyiswa ngamuntu, njalo nawokuphonga ubuzwa inaloba yini ngubani na. Ngoba umuntu kuphela ogunyazwe ukuthi angabuza abantu amaphepha ukuthi badabuka kephi yilabo abohlangothi lwasekhaya kanye namaboyiza, hayi nje nobani nje. kungakho sisithi ngendlela esibona ngayo sibona khona ukuthi asifuni ukuphikisana kumbe ukuthi sihlukumeza amalungelo abo kubhiyoza kodwa yilokho esingakuthandiyo ngoba yikhona ukuphikisana nesekela mthetho selizwe kanti uhulumeni sibona ngathi akwenzi okwanele akakwenzi okwanele ikakhulukazi lapho angabophi khona abaholi beqembu ledudula uma sokuye kwaba nesigameko lapho abantu abahlaselwe khona ngoba kusho ukuthi yibona abagqugquzela abantu ukuthi bayenze leyo nto asidingi ukuthi makungahlaselwa abantu kumbe kwenza into ephuma emthethweni kulinda ukuthi kubanjwe lo muntu okwenzileyo sidinga ukuthi umthetho ubambe labo abayibona abakhuthazileyo ngokubiza leyo nhlanganiso ngoba uma abantu sebeziphethe kabi ngenxa yalokho kusho ukuthi kufanele kubotshwe labaholayo kodwa siyazi phela ukuthi uhulumeni wase-South Africa lokho akakaza kwenze ngoba siyakhumbula eminyakeni elishumi edlule siye sabona ukuthi kuthe kubhiyoza abe-security kwabulawa abantu abaningi kodwa abaholi abakaze baboshwe sicabanga ukuthi kudinga ukuthi lo mthetho ulungisiswe ukuze abantu abagqugquzela udlame baboshwe.
Lo ke ngumnumzana Vusi Moses Banda, ingcwethi yecubungula ezemithetho njalo engumqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu i-Africa Diaspora Forum. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Manje imingcele eZimbabwe isivuliwe abaphila ngokuthenga bethengisa impahla phandle kwelizwe ikakhulu kweleBotswana bathi akukabi nobubelo kangako ngenxa yemigoqo ekhona efana lokudingakala ukuthi umuntu abe ehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ukuze angene kweleBotswana. Okuningi asizweni untathele izindaba iStudio 7 umqondisi Dube.
Ngolandela isinqumo sikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa sokuthi avule imingcele emavikini asanda kudlula kube lethemba lokuthi isimo ikakhulu kwabaphila ngokuthenga lokuthengisa isizaba ngcono kodwa noma nje sewuqala ukuthi indlela ivuthwe phakathi kweZimbabwe leBotswana awukafiki kuzinga laphambilini kokuqhamuka kobhubhane lweCOVID-19 ophila ngokuthengisa impahla phandle kwelizwe. Umnumzana Rodwell Moyo uthi isinqumo seBotswana sokuthi abangenayo kumele babe bahlatshwe ijekiseni yeCOVID-19 yikho kudala ukuthi iningi libe madolo nzima ukuchapha liyethengisa kumbe lithenge impahla. IBotswana ithi kumele umuntu abe ehlatshwe ngokupheleleyo kumbe avume ukuhlatshwa emngceleni uma kungenjalo kavunyelwa ukungena elizweni.
We have got the challenge yabo PCR. IBotswana yona iyabifuna ukuthi umuntu abe fully vaccinated. Silabo abantu amongst ourselves who are not vaccinated. And then nxa ungekho fully vaccinated, that means awusangeni kweleBotswana. So kusuka kubulale i-business njalo sokuza-affecta i-business kakhulu.
Okunye ukuthundubeza intshukuntshu yabanye ikakhulu abathengisa emkambo impahla abazithenga eBotswana yimthetho kahulumende yokuthatha enye ingxenye yenzuzo iluhlobo lwemali yakwamanye amazwe bona bephiwe uhlobo lwama-bond notes.
So nxa suthathele i-profit yakho in the form of forex usinikwa iZimbabwe dollar, imbona ngani wenza i-business zingakhuli. Incentive liyana abathi bana incentive ukuthi bayakuchila i-forex yakho. Bekuni i-forex yakho imali yakho in the form of RTGS codenamed as incentive. Bona ngani akukho right. You remember during ukugone ngokubank governor sasithola ama 3% ukuthi we managed to go out. Yayincedisa kakhulu ngoba la ma expenses wawe in care usiya yenza ama expenses lawo ayisiba covered on the way.
Unkosikazi Debra Mkhasa unhlanganiso yeBlue Vendors and Traders Association uthi kukhona okuthile abaphila ngokuthenga lokuthengisa ababhekana lakho.
Emaboda bafuna i certificate of vaccination kuyokuthi nxa sikhangele thina njenge-informal sector simbona sibhadalelwa imali eningi kakhulu esingeke siyi-afforde at a time le i-period yangikhona ukusebenzisa i-certificate lesi sindutshwane ngoba nxa sikhrusile ama-border siba lezikhathi ezithize sizifuna ukuthi sihambe sometimes sabe sithole impahla zokuthengisa ezokuthi sifuna amalanga athize.
Kubikwa sekulo hlupho lomkambo ngoba kulabantu abaningi abakubhizimusi yokuthenga lokuthengisa ngenxa yokusilela kwemisebenzi eZimbabwe iningi seliphila ngokuthengisa impahla evela phandle kwelizwe. Umkhasa uthi njalo iningi labantu labathengayo abalamali yaphandle kwelizwe.
Bese sinanzelela njalo ukuthi challenge yethu siyawoda ngemali zangaphandle ama-rands lama-US dollars, but ngapha kokulawayo uma sizithengisa ama-customer ethu amaningi ngama-civil servant abahola ibhondi RTGS, abahola i-plastic money. Okuthi at the end of the day sigcina sesiyithola imali engahambelani lokuthi esihode ngayo, sigcina sesisiwa kumabhizinisi ethu.
Abamabhasi labo bathi abakaboni iningi liqala uchapha kumbe ukungena ubuningi phakathi kweBotswana leZimbabwe. Ihofisi yomeli weZimbabwe kweleBotswana yabika ngezibandlela ukuthi amabhasi azamiswa kancane ukuchapha imincele esuka eBotswana ngoba ebangela umemetheka kweCOVID-19 njalo bechaphisa abantu okungekho emthethweni. Owezempila kahle emngceleni weRamakhobane unkosikazi Kenanawa David uthi sebebisele abambalwa abakade befuna ukungena bevela eZimbabwe ngesizathu sokuthi abahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela iCOVID-19. Ngingumqondisi wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi iNational Consumer Rights Association inakhora ithi imuli elabantu abayisithupha isidinga imali ephakathi kwamadola ayomelika angamakhulu amahlanu US $500 kusiya kwayinkulungwane eyodwa US $1,000 ukuze yenelise ukuhlawulela indleko zayo ezimqoka ngenyanga eyodwa. Lokhu kulandela ukukhwela kwentengo yempahla lokudla ezitolo. Impupu ikhwelile ngesilinganiso sokulithumi lanhlano ekhulwini i-15%, okutsho ukuthi isaka le-10 kg ebelithengiswa ngamakhulu phose azinkulungwane ngedola leZimbabwe i-$955 isibiza amadola ayinkulungwane elekhulu $1,099. Lo ngumzekeliso nje owodwa kuphela. Untungamile Nkomo Studio 7 uqoqo lesikhulumeli senakhora umnumzana Efidlela Ncube.
Ngayimphilisi umuntu imali engaphansi kwe-$500 sibana nje abantu abanabantwana abafunda e-primary abafunda ku-public school sikahulumende abangela amarenti laphezulu. Nxa ngabe bengabantu labana balabantwana asebefunda e-high school kumbe abase-university, imali abayidingayo badinga imali elanda khona li-1,000 kumbe edlula i-1,000 kusiya ngokuthi abantu abo bafunda nga. Ngakho ke vele imali okuthiwa incane oyidingayo uma uzaphila kuleli lizwe sudinga imali engaba ngenga-$550 iyo imali oyidingayo. Kusiya ngokuthi umndeni wakho ungakanani, kanti ke njalo ukuthi izindleko zingakanani ngokuya ngokuthi abantwana bafunda ngaphi kanjalo.
Ngaphandle kwempupho Ncube, iyiphi eminye imizekeliso yentengo ekhwelileyo ongasipha yona?
Isinkwa lesekade sithengiswa ngapha kuka-$200 sesingale ku-$240, $250 ngemali yaseZimbabwe. Usuthi kwezinye indawo njalo ungafaka idola kudinge ukuthi ugcwalise ngeyinye imali njalo. Yibo bunzima abantu abahlangene labo ngokuba ukukhwela kwalezi zinto imali ingazange yakhwela abayiholayo, kutsho khona ukuthi bazaba phakathi kobunzima kakhulu. Bazabe bengasadli lokhu akade bekudla, bazabe bengasagadi izimota, bazabe sebethwele nzima kakhulu kulalokhu akade beyikho khona njengamanje.
Kukhona yini okungenziwa nguhulumende ukuze avikele abantu kumthelela wokudula kwezinto lokho?
Into yokuqala njengayenza uhulumende ukusiza abantu yikubusa kahle, ngokuba zonke lezi nkinga zizalwa yikubuswa kabi. Ilizwe libuswa kabi, umnotho uyadilika. Uzidilikeli lo mnotho akulamhlola owenzakalayo. Lokho esikubonayo kungumphumela wokubusa kabi iminyaka engu-40 edlulileyo. Ngakho ke oqala nje bamele balungise indlela ababusa ngakhona ukuze kuvuke i-economy. Ngaphandle kwalokho akulanto engenziwa. Okwakhathesi angiboni ukuthi khona into abangayenza ngaphandle kokuthi mhlambe lapha lalaphana njengokuthi amafutha ezimoto okunye okwaqhansisayo ngumthelo ophezulu ofunwa nguhulumende. Nxa engasusa wona lowa mthelo kuza kwehlisa amandla omfutho wokuthi izinto zikhwele ziya phezulu, zikhwezwa ngamafutha ezimoto ngokunye kwezinto angazenza lo. Kanti kokunye angakwenza ukuthi abe lalapho futhi angathola khona izinto ezinjengabo wheat le zinto ezihlukahlukeneyo, le oil njalo ivele kwezinye indawo lapho engabe ijiphe khona. Kodwa phezulu konke lokho into vele okuqakathekile engenziwa nguhulumende ikulungisa ipolitiki ikubusa kabi ngokuba khona lokho yikho okudiliza umnotho okwenza ilizwe nxa sekulezinto ezinjengezimpi lise lidilike lithwale nzima ngalendlela.
Umnumzana Efidlela Ncube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi iNational Consumer Rights Association. Uhulumende yena uthi ukukhwela kwentengo yamafutha ezimoto kubangelwa yimpi yakwele Ukraine yikho okuphehle ukukhuphuka kwentengo yempahla lokudla hathi amaphutha akhe. Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi akula ngisho lo yedwa ole mvumo yokuvota ephandle kwelizwe owafaka isicelo sokuvota. Ikhomishini le ithi ilanga lokufaka isicelo sokuvota phandle kwelizwe ledlule mhla ziku-9 ngoNhlolanja. Iphephandaba leNews Daily libika ukuba udaba lokugejwa kwesidumbu sikamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe soludluliselwe phambili ngoba unkosikazi wakhe uGrace Mugabe seqathe elinye njalo igqwetha ukuthi liphathe udaba lolu. Okwamanje sekulitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Sasazabalandeli Joseph lana yothi ngithungumlomo lobaba lo owezano zibizwa ngokuthi Eliphaz Shalo okusayo phela ingqolo engikhulu into engikhuluma manje into engibona abezani laba makade ningaqinisi zonitshela ke mina namhlanje indaba vele yaphazanywa yibo seselalo uchegu labo lelutshombo ethatha imali zamakhansili ezihambisa kuye eHarare abese divider. Mina ngakubonela kuye ngangawazi ukuthi kuthiwa kunedolobhu elingahamba liyethuthukisenye indawo bethatha besiyathuthukisa indawo zakibo lena ubulawayo vele bevele bebandlulula lapha uzama ukuvala abantu bantu vulana amehlo izanu le inamanga lalo Eliphaz Mashaba lu unamanye amanga anzima yokuthi nje vele umuntu mawakhotha nje ulimi lwamanga kuyahlubona bezanu yibo okumele ba ibabayalisayo in fact ababefuna ukuthi into ziyenziwa kubo njalo babavimba zonke izinto lezi besenzethu besothiwa i-citizen coalition for change yehluleka ayikaze yabusa bona ebezane bababusayo bengaqamba amanga kungaze kube njalo yibo ababuyayo futhi bezokuthi lokhu lalokhu 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 ngoba yibo bavele belani beletsotsi elidala elingumongameli wabo. So bantu lingabavoteli abantu bezane PF labo bayanya yibo uthulani Ndlovu enkasi osikhobo khulu
salibona kwenza usrusisi wami hayi osikhobo ndakasi sopha osikhobo khulu silingabe lozana.
Yes sanibonani sanibonani bakithi lonke balaleli bestudio 7 kanye nabasakazi babonke engilethetha abantu bayaphila baphephile basayibambe lapho abayibambe khona ngesigaba secorona. Ye bakithi namhlanje ngilo daba ye still kuseseludaba olufanayo nesikhathini kodwa lokhu silungisa lapha nalapha. Ye okhulumayo lishabona eliphulu esigabeni sakosiwo kwela seplum tree engukhanya nincubi kodwa ngikhuluma ngilapha kwela semzansi ngokusebenza ngihlala emzini omkhulu wasebuslo. Ye indaba ikanje bakithi esikhathini esiningi abantu ma nizokwenza izinto kwantu benkosi zicabangeni nizibhekisise nizifuthi thina ngathi obaba okhokho nobaba babesiza lana emzansi for ukuzofuna imisebenzi lokhu kwakuthiwa khona ngawo befuna ama-greener pastures. So ke ngokunjalo injongo yabo yayileyo kuthe ke ngokuhamba kwesikhathi jikewu zajika izinto kwasekubonakala abantu sekungenele labo mama and so forth kwabonakala sebethatha umzansi bewenza idukwe. Cha akusona idukwe leyi lapha lapha kwelinye ilizwe elinabantu balo nemicabango yabantu balo nokweza kwalo futhi. So ke abantu ngomcabango omfitshane bathema basebebona kuthiwa iSouth Africa isikhululekile umbuso singowabantu basebesiyaqoqa konke okungokwabo emakhaya imuli yonke babuya bazothi gwaqa khona lapha basebelahla umgomo lwana abaza ngawo ukusebenza. Manje sekuminyene lapha akusekho space akusekho ndawo sebekhala ke manje abasemzansi. So ke ngithi bakithi nayi operation Dudula abantu isifikile isime emnyango wena wadiza umuzi ekhaya wathengisa yonke into uyoqondaphi uyoba yini uyoba uzohlalaphi base kuzimela khona lapha. Bakithi asifundeni ukukhangela izinto ngeso elibanzi. Ngibonge bantu benkosi ngijust kapheleni nasi operation Dudula isimi isemnyango bakithi. Ngiyabonga amene kuleyo ndawo
kwa uya ku South Africa nangisegoli uyajwa abantu bayaxotshwa amazungu abantu babo kanti ke lapha siye emakhaya uzasi angazi namavutazela kodwa vodwa ake sicabange ubaba siyafika akakhe zamtavulathi khanye yabo
salibonani lonke badala asiyelikelitsheleni aba bantu abalokhe bekhuluma ngokuthi babhadala ialani uso kithi emathebheleni kulawonikati abantu bayazi ingathi ungathiwa ilonto yakhe akula ayikho lengamanga amangayo abayo azayi selamanga kuthiwa yigrawundi yakhe ayikho besiplashaplasha njinangakwathi ingantu yasiyisikhophi sezingantu yasingabantwana lokungasikuvuli lo asingeke sesakusafasa kuvula ngosuku olulodwa asingeke zavumelalo namanje nampa abanye ngapha kukhokhwe kakulewe ngapha mthiwa ngimani lokho kuza kuzogamula abantu amashuluku kwakhonazakho nto ezifanayo ke mashashakhonto ezifanayo igrawundi kihamba vele ayekadebekisiyafulay igrafuti ekhona eyiyo eyaceda abantu rawuntu abantu abayephethe nangamanje lokho ekuweni salibonani lonke badala asiyelikelitsheleni aba bantu abalokhe bekhuluma ngokuthi babhadala ialani uso kithi emathebheleni kulawonikati abantu abayazi ingathi ungathiwa ilonto yakhe akula ayikho lengamanga amangayo abayo azayi selamanga kuthiwa yigrawundi yakhe ayikho besiplashaplasha njinangakwathi ingantu yasiyisikhophi sezingantu yasingabantwana lokungasikuvuli lo asingeke sesakusafasa kuvula ngosuku olulodwa asingeke zavumelalo namanje nampa abanye ngapha kukhokhwe kakulewe ngapha mthiwa ngimani lokho kuza kuzogamula abantu amashuluku kwakhonazakho nto ezifanayo ke mashashakhonto ezifanayo igrawundi kihamba vele ayekadebekisiyafulay igrafuti ekhona eyiyo eyaceda abantu rawuntu abantu abayephethe nangamanje lokho ekuweni
phila
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318.
Studio 7 salibonani lonke awu bantu bakithi ngamosha isikhathi mina lo mbuzo nje yi-1 abantu bangamphendula kiwo since kwaba nguwe wena umuntu ombula e-Studio 7 wasemathebeleni so kwabona emashonaleni kungaliwa na mina sisingazalwa uhlezi ukuphikiswana kuliwa njalo nje ilizwe lolu ngasikhathi bani umakho labantu lona abantu elithona ebomeleli phakwe embusweni kuhlala kuliwa njalo nje sibe sibhekele ukuthi sesiyi-MDC Alliance phele zimpi zabo labomonzola umakhuphe labochamisa sebephumile sebeyi-CCC babangani ke waye behlala ephosatanaqadi bantu bakithi ayayayayayay angiyazi phela sizahlupheka sesiyofa. So longo lilo olusayalela emashonaland sizohlupheka sizosiyofa asike sizame ukuyakho kwakithi sikubone kwakithi ukuthi khona kuza siyehlula kanje lokhu ezame ukukuyakho kule singakuboniwe kuloku kuphuma kwezinews kuliwa kuphela njalo nje asiyakheni kwakithi lokho silakho emathebeleni sikuboneni ukuthi khona kuza sisaphi uzaphi liyasobona kuliwa uzaphi kakaze kuliwe yebo kungene osimangelizwe kukwaba lokungani ukuphikisana into leyana almost 1 week iphele nya abantu bakasebekhulumisane bazwana bayiqeda impi yabo komthwakazi kulokuba khona lokuphikisana in 1 week kuyakuphele nya kati kwasemashonalend kuliwa chose kuzokuphela 30 years kulokuhlala kubangiswana njalo nje ilizwe lisifala siyaphansi ngokunjani abantu bakile sidebeni asihlakaniphele uyasozwa amashona besikhuza mpela ukuthi mandebele yeke lantshabhalezi mahayi abazinika amakhoba alungiswa kakibo kuqala sike sibone beke bekele kulwa sibone angeke begijele ukuthi bezokhuza thina ngapha bona behlezi besilwe yeke njalo nje ilizwe lisiwa bantu bakile siyekeleni abaphatha ngale asizame nje ukufaka uzapha embusweni sibona ukuthi lokhu siba lutshwane sinjani njalo kusebenzi lo
lawo ke bekungamazwe enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi ele Melika kumele libambisane lomanyano weNATO ukuze kuvinjwe indizamchina zakwele Russia ukuthi zibhombe uZulu mahlayana. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZelensky owethule umbiko lo namhla ekhuluma kudala leCongress lakweMelika esebenzisa ukulembo kokuxhumana uthi ucela njalo izikhali lokunye okokuvikela ilizwe lakhe elihlaselwa ngamandla ngele Russia. Uthi ele Russia libhomba ngamandla emadolobheni akuqela ele Kiev, Mariupol, Irpin lamanye.
Russian troops have already fired nearly 1,000 missiles at Ukraine. Countless bombs. They use drones to kill us with precision. This is a terror that Europe has not seen for 80 years, and we are asking for a reply, for an answer to this terror from the whole world. Is this a lot to ask for, to create a no-fly zone?
Ibutho lakwele Russia selisebenzise amabhomba edlula inkulungwane kwele Ukraine. Libhomba abantu santando. Lokhu akuzake kwenzakale emhlabeni wonke jikelele. Kambe singabe sicela ukwedlula silisa amalawulo na nxa sisithi kumele kuvinjwe emkhathini kwele Ukraine kube lalokho okuthiwa yi-no-fly zone.
Russia would not be able to terrorize our free cities. You know how much depends on the battlefield, on the ability to use aircraft, powerful, strong air aviation to protect our people, our freedom, our land, aircrafts that can help Ukraine.
Nxa usehlula sicela izikhali zokuvikela uZulu lezi ndizamchina zokuthi sihlasele lathi. Ngiyacela kakhulu.
People, I have a dream. These words are known to each of you today. I can say I have a need.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya uthi kunzima ukuba elemelika lomanyana weNATO benze okufunwa nguZelensky.
Umongameli weUkraine, inkulumo zakhe le-US Congress idale likhulu. Nxa liqondane lokuthi iAmerika kumbe amabutho eNATO afake imikhonto emkhathini kumbe singathi ngesikhiwa i-no-flying zone, angikholwa ukuthi amalunga e-Congress azavuma ngoba kuyabe sekusitshuthi vele sekufike isikhathi sokuthi amabutho e-America namabutho e-Russia bexabane belwe emkhathini.
Ungwenya uthi kumele amazwe la akhulumisana ngokwenzakala kwele Ukraine okulabantu abedlula izigidi ezintathu 3 million asebebalekile kulelo lizwe baphephela kwamanye amazwe.
Yizo ezanceda ukuthi engxenye kube lokugasa kwekuthunjwa. Kodwa njengomahlala nesitsho ukuthi uPutin vele uthembe khonoko ukuthi uzathumba i-Ukraine.
UMnumzana Ngqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party uthi kukhanya engani uZelensky usethule nzima.
Into yokuqala yikuthi bokungamelanga vele kuyiwe empini phakathi kweRussia le-Ukraine, kodwa ngoba uhulumeni we-Ukraine ekhokhelwa ngupresident wabo wayala ukulalela izixwayiso, wavumela ukuthi izwe leseMelika lifake ama-military base. Wayecabanga ukuthi i-America le-NATO bazomalaye empini le-Russia. Sekhona ukunanzelela khathesi ukuthi angeke bamelaye. Yikho ke esezama elokhu ecela ukuthi kube lama no-fly zones.
Elemelika lafakela umkhokheli wakwele Russia uMnumzana Vladimir Putin izijezo zenotho kulandela ukuhlasela kwakhe ele Ukraine. UPutin laye uthi usefakele uMongameli Joseph Biden izijezo zenotho. Okwamanje uBiden ukhangelelwe ukuba uzanika ele Ukraine izigidi ezingamakhulu ayisitshiyangalombili zamadola 800 million US dollars yokuthenga izikhali zokulisana lele Russia. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umthethwandaba wele South Africa ulahlele kachana izolo ntambama isicelo sabavela kwamanye amazwe abahlala kulelo lizwe abafuna kumiswe umkhankaso weqembu elizibiza ngokuthi Operation Dudula. Loba nje imingcele eZimbabwe isivuliwe, abaphila ngokuthenga bethengisa impahla phandle kwelizwe bakhala ngemigoqo elokhu isakhona. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.